Udokotela Agnes Mawomba okhokhela uhlangothi lukahulumende olubisana lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19 olwe-National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe usanda kwethula umbiko oveza ukuba uhulumende ukhathazekile ngokwenziwa ngabantu abangasalandeli iziqondiso zokuvimba umkhuhlane lo ezethulwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele eye-World Health Organization.
People are simply not wearing their face masks anymore. Let me once again remind you.
Ngabasazihluphi ukugqoka ama-face mask abantu. Ngithanda ukukhumbuza uZulu ukuthi kumele akwenze lokho ngalesi sikhathi ngoba ilizwe lingakabi lawo lowo muthi wokuzivikela kiwo. Lezo ndlela zokuzilondoloza kulo mkhuhlane. Kuyikulandela lezi ziqondiso ezabekwa ngokufaneleyo ngoba ziyasebenza. Kumele umuntu abone ukuthi uyigqokile leyo face mask yakhe isikhathi sonke. Angaze athintana labanye mahlayana i-social distancing. Njalo ehlukane lomkhuba wokubuthana nje nokuthi ageze izandla ngesepa isikhathi sonke loba asebenzise
i-sanitizer. This is our new normal. Let us take it seriously.
Wethule umbiko lo ngesikhathi sokulabantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lanye 11,162 asebehlolwe kusukela ngombimbitho lonyaka batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abedlula inkulungwane eziyisificamunwemunye 9,324 sebaphepha kumkhuhlane lo. Kulabantu abangamachumi ayisificaminwemibili lanye 81 abahlolwe izolo batholakala bele-COVID-19. Phakathi kwenani leli abantu abaningi abatholakale belomkhuhlane lo ngabahlala koBulawayo. Udokotela Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital uthi abantu abaningi kabasazilandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
I-coronavirus le ayizihambeli yodwa. Umuntu nguye ohambisa eyihambisa komunye umuntu, aphefumulela omunye umuntu, umuntu ayithathe ngomphefumulo kumbe ingene emehlweni kumbe ingene emlonyeni.
Kulabantu abathi akuncedi okukhulunywa nguhulumende ngoba abantu abenelisi ukuziphilisa kahle bedinga lokokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Melissa Chingwangwana okunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union uthi kunzima kakhulu ukuzivikela kumkhuhlane lo.
Ngokuthi izikole zikhule zahlulisisa zabona ukuthi izikole eziningi azinelisi ukuthola lokho okuthiwa ngama-PPEs. Saxwayisa uhulumende ukuthi hhayi izikolo azike zime ukuvulwa kodwa uhulumende wathetha ukungalaleli izixwayiso zethu.
Umnumzana Collins Ncube ohlala eHarare uthi ukuswelakala kwamabhasi okuthwala abantu emadolobheni kumemethekisa kakhulu i-COVID-19.
Isikhathi lesi se-COVID-19 sesitshengisele ukuthi ubukhokheli abulani le mpila kahle yabantu ngoba sinanazele ukuthi ama-COVID-19 regulations lawa asesetshenziswa u-abhuza ama-rights ezizalwane ezeZimbabwe lawo.
Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela se-Johns Hopkins University sibika ukuthi abantu abafika phose izigidi ezingamachumi ayisikhombisa 70 million sebehlolwe batholakala bele-COVID-19 kwathi abedlula izigidi lengxenye 1.6 million babhubha. Kwele Melika sokulabantu abedlula izigidi ezilitshumi lanhlanu 16 million asebetholakale bele-COVID-19 kwabhubha abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 297,000. Okwamanje ilizwe leBhilitani seliqalile ukusebenzisa ijekiseni yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 kuthi kwele Melika sekuqalile ukuthumeza ezabelweni ezijiyeneyo umuthi olungiswe yinkampani ye-Pfizer. Kukhangelelwe ukuba ilizwe leli lizaqala ukusebenzisa ijekiseni le kumahola ambalwa alandelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingubevisigama.